sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 29 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 avela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lezenotho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1856 velo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amathathu 3340. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 103,567. Abahlatshe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,135. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,466. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,562,285. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 713,131. Kusenjalo uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 athengwe kwele China namuhla. Izolo kufike amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi nxa kubalwa lalawa afika namuhla ilizwe selithole amajekiseni ayizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million. Uthi njalo kulamanye asebhatalelwe ayizigidi ezinhlanu 5 million akhangelelwe ukufika elizweni phakathi kwenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Asiqathaniso kwenziwa nguhulumende weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo ngasikhayela umkhuhlane we-COVID-19 siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithwele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke simtshayela uhlombe uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe Zimbabwe. Yatshengisa ukubana iZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uzimisele ukubana avikele abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19. Uzananzela ukuthi nxa kuyukuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi, kusho ukuthi khonokana abantu abazahlatshwa phose sebezafika i-5.5 million, masikhanya ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2. Yinto enhle eyenziwa nguhulumende, njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basume bayehlaba uze bavikeleke kulo mkhuhlane weCOVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu, 5 million azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Isingabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa, ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa?
Sikhuluma nje umuthi lo usufike ezigabeni zonke zeZimbabwe, kuma provinces zonke abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe. Sikhuluma nje koBulawayo, indawo ezingu-38 amathuma amathathu lesificaminwembili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona. Ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama-district elizwe leZimbabwe, abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba. Ngokunjalo-ke kutho ukuthi abantu abaningi sebesukuma, sebekwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi bayehlaba. La izolo ngingakhangela abanye besimat-south ngale bephaka amasibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisele ukuthi bayehlaba. Khonokwana sokuzenza ukuthi-ke umuthi njengoba ungena ungenelanga, kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike. Kodwa-ke khonokwana kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelalo ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba. Siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu, basebenze zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba, bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona, lubhahile, luyamemetheka. Njalo nxa uhulumende lokho eqhubekele letha le imithi, abantu abayithathele phezulu ukuze basile.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo ithi yenza konke ekwenelisayo ukwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19, okugoqela ukufafaza izindlu zalapho okuyabe kubhubhe khona umuntu ngomuthi obulala igciwane leCoronavirus. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kuli kansili, njalo engukansila ka-10 eNtumbane, unkosikazi Sinikiwe Mutanda uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
I-COVID isibhahile and abantu bayafa. Kuqala besisa uyazi usakuzwela nje kwezinye indawo, but khathesi kuhamba abantu esiyabe sibazi. And nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala. Ngingazi ukuthi imbangela yangkhona yikuyini, but abantu abadala bayabhubha. And I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4. Maybe just few meters away from me, if in that place, Kala, Englala, Konenjin. And as a council, as a department, what we are doing now, we go to Mundu and Afeli, go to Ufenge COVID, especially the palace, if being a liaison, and you start to say right with the council department, the health department, by Kichimabe's infinication, but even as Katesi Fichan ever descended by Hamabens in fumigation, Sitanian Gutsi response team, Ekichimi Masinian, Gungabilis Kates City. But you are facing challenges, councillors. Was a total Gutsi Abandu, where Fun Wahamas infant. So, see, Kukuzil and Javandu, Tisigan, Simen, Sigilis, Ama gatherings, Amaning artists, ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana, but nxa ungasama ngiyakhalela umuntu, especially us as leaders, kuyabe sekungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini kwalingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichasisela ngalolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba yama gender-based violence, because most of the time, omama bawithdraw ama cases. I'll say in my words, for like this past month, I think it will be through about 7 cases as a gender-based violence, and it will be a man, a child, or Sazana, and the Tulu would see Usehambo Sesia with the draw. The other case I was asking Mamma would see why you would withdraw when you move a Lumbo Pisilin, what see Lumbo Pisa, because I'm a police agency, I found a police report. So I was asking her, I asked her, would say, Nabama police, Babenga Funu, would say, a police report for you to be treated in hospital. Wanga Soswani, you say, you know, would say, Tata, a police report. So what I really know is something. So we are facing our challenges, our cool, with gender-based violence.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ngukansila kawatheni kobulawayo. Ungumgcini sihlalo njalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yaleli dolopho. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-Midterm Fiscal Policy Review namuhla. Inengi likhangelele ukuzwa ukuthi kukhona na okutsha okuzalethwa nguhulumende ukuze kulungisiswe ubunzima bempilo obubangelwa yikudula kwezinto lanxa nje uhulumende esithi umnotho usuzinzile. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane sezixwayise uhulumende ukuthi aqaphele abanye babantu abasanda kuxotshwa kweLebhilitane ngoba bengaba begula umkhuhlane wengqondo. Lokhu zikutsho ngoba abanye babantu laba bona abafike eHarare ngeviki yedluleyo baxotshwa ngemva kokudala amacala esabekayo angeke adalwa ngumuntu opheleleyo. Omunye uvikwa wabulala umkakhe wamhlinza wadla isibindi sakhe kwanti omunye wadlwengula usana waselubulala ngesihluku. Veloba enkundleni zokuxhumana abanye bathe kubalulekile ukuthi uhulumende weZimbabwe aqale abahlole ingqondo abantu laba ngoba bengangena emphakathini balakho ukudala amacala afanayo kumbe edlula lawo abawaxotshelwa kweLebhilitane. Kodwa inengi lisola ukuxotshwa kwabo ngoba abanye basebele minyaka eminengi beseBhilitane lapho abatshiswe khona izimuli. Omunye osole ukuxotshwa kwabantu laba ngumnumzana Sipho Sami Majokomole Balule oxoxelo Chris Gande weStudio 7 eseLondon.
IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo ngokubona kwami njalo langokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho ezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wase bamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe, nxa usubiselwa futhi elizweni lakho ovelela khona uthiya imuli yakho yonke nempilo kade suyiphila lapho, sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho, njalo usetshenzwa ngendlela yokuthi ama aswe anjenge Britain athi siyalixotsha lina eligelekeqe kuyelanini kini ngoba asifune abantu abanjengani elizweni le. Yebo belelungelo ngoba ilizwe la, kodwa ke ngibona ngathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokuhlukumeza.
Manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni, kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokho kumbe kube lendlela yokukwenza?
Kumele kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bebiselwa eZimbabwe ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile kodwa ke eZimbabwe lalo livumelane nele Britain ukuthi abantu laba bebiselwe njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli ele Britain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwa amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe ngoba abanye bakhona baselawo amaphepha okubuyela eZimbabwe lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khona sokulabanye ababiselwa labanye abangabiselwa ngoba ummeli weZimbabwe thiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezinkethabacha angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu abanye ngabantu abangelamaphepha okuhlala lapha labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazenezo uhulumende weBritain uthole ithuba waswathatha ithuba lokuthi axothe abantu ngoba usesebenzisa umthetho we-immigration ukuthi behle behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanye amazwe bebaxotshe
Umnumzana Sipho Sami Machokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane Seli kubonile na ukusemaphephandabeni Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abazithweleyo abedlula ikhulu asebebanjwe ngomkhuhlane weCOVID-19 enyakatho yemandebeleni. Umsakazo weZBC uthi ugatsha lweMedicines Control Authority of Zimbabwe soluvumile ukuthi ijekiseni yeCOVID-19 elungiswe inkampani yeMelika iJohnson and Johnson isetshenziswe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi unina kaVangelis Haritatos ongumsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima ubulawe yiCOVID-19 izolo. Uyise laye ubhubhe ngomkhuhlane munye kumaviki asanda kwedlula. Sogu isikhathi sembiko yino.
Elibona nabantu bakamthakwazi linjani livuka kanjani? Hayi siyathabanga inews ezinika sona bese inews eziqinileyo sibini inews eziqotho. Akukhulana lokho sikunikwa iZBC, iZBC akulanto esinga yona lapha. Yeyi. Ah, ende lingabona ukuthi abantu bayafa kathi sibabulawa yiCOVID. Liyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha eTowni. Liyabona la ngokukhokhela windi. Hayi hayi, awuhulumende lo mani, umhulumende ongenziyo lo mani. Hayi hayi, bakithi. Ayisahola lobumhlabeni lapha izindlu ziyabulawa abantu imali amapensheni yakala imali pensheni iyizaholiswa 10,000 kambe 10,000 izakwenzani isikhathe sinje simbi isikhathe singalunganga lesi amateacher layani kwizincishwa izimali zawo bengazama ukuthi wenzi kade sibenze umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha yeyi ayi izere lizahola lapha emhlabeni lapha ke inkosi ngani yangena elibusise into ezimikavila lapha yeyi oh
Lela basakazi lonke nje sikhalela ngomsakazi wethu ade simthanda uSandra sikhalela ngokuthula khalela bonke abasakazi abasishiyayo sokani nani ningazivikela khona ngapho ngibuya lonke nje bonke oGibbs Dube bonke nje njengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaza eZim eMontrose lapho kwakumnandi hayi khathesi so siyabingelela sikuqhubekana ukusitshela indaba ezimnandi mina kade ngasilala istudio singena ngiyasithanda umsakazi wami engiwuthanda kakhulu sithi be safe ligcinakale kucorona labayali kuhlatshwa hayi indaba zabo basakhona abangafuniyo phela special olutsha lolu nabanye abadala hayi abafuni so lizigcine bazali bami bonke siyalithanda kakhulu basakazi bethu
njani masaka zibaya studio 7 dawo zonke zelizwe elikhona eAmerica sizibonga la umsebenzi wethu thina ngapha silo uhlupho lokuthi abantu bayakhala lapha abantu bona uhulumende bayamuzwa uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe kodwa imithi iyaselela abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe sebili ngapha esenjoseph obhidi ngapha hayi abantu baba baningi bavela kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha langapha so bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyangezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza ukuthi wangene engozini yokuthelelana ngomkhuhlane besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke akusela muntu ongamkhuthaza kanti abantu sebebona ukuthi kuyaphiwa so siyacela sokuthi ungenzele khonokho ngijike ngikhona ngale characters konke osochannel intonjani osochannel lawo mogeni lilimi liqinise madoda kuyavutha leo sitshela ungene ngijike abanye ngikhulu sasi Benjamin ngithi livuka njani madoda khona ngapho ndibambe liqinise i-COVID-19 nesent anonowamunalo ngiyabonga
ngiyabingelela nami kustudio 7 ngijabula kakhulu ukubana ngingene lamhlanje kustudio 7 mina nginesicelo ngakithi isicelo leso ayisiso sami isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo abantu basentshonalanga ngapha okuzebhoda bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bavunyele ukuyenza umhlangano beke bebafikele nabo bayayidinga izaphu bayayidinga abantu izaphu balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona bayayidinga izaphu sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka ubaba kazange alalele phathi kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi iyaphila siyayidinga kakhulu igama lami nguNtombembe
Studio 7 wasakazi umkhuhlane ukhanya uyaqansa lapho ekhaya lapho futhi siqansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane abantu kade besila yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama uGavena sicela ukhansila ngoba kubulawa abeharala babadorobho wonke babiza uGavena bahlale la ephansi ngento kazukhuleyo uthola yedwa evalela ezinye izimoto ukuthi zizame ukuthi zivise i-social distancing ezimotweni lapho ukuthi akahambise umbiko ukuthi khona kakwenzi abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku baminyane basifumalayinini baminyane khona ebhasini uhulumende kadikhonjeste uzuku
Salubonani zilomuhle salubonani mina ngikhuluma ngoGibson Pofu nguwa 17 ebubi ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi indaba zeqiniso kuStudio 7 mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asihambeni siyehlaba amajekiseni ecorona ngoba icorona yinto ekhona ngiyikhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi ma umuthi usakhona kusavuma hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane ngiyabonga
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weTanzania uNkosikazi Samia Suluhu uhlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lwakuqala lokuhlaba abantu bakulelo lizwe lijekiseni. Ngokubika komsakazo weVoice of America, wayengumongameli obhubhe ngombimbitho umnumzana John Magufuli wayengafuni ukuthi abantu bahlatshwe umsakazo munye uthi kulezizalwane zakwele Ethiopia ezizinkulungwane ezintathu ezibalekele impi esigabeni seTigray kuliviki zayaphephela kwele Sudan. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle olwe Centers for Disease Control and Prevention solwethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osusabalala ngamandla kulezinsuku. Lolu gatsha luthi abantu asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane abahlala ezigabeni zelizwe ezihlaselwe kakhulu yi-coronavirus sokumele bagqoke amamaski nxa besezindlini kumbe besendaweni ezivalekileyo lapho lomkhuhlane ongathelelwana khona lula. Izigaba ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane wona ophehlwa ngumkhanka obizwa ngokuthi iDelta variant kulezi nsuku zigoqela iTexas leFlorida. Ngenyanga edluleyo iCDC yathi kwakungasela sidingo sokuthi abantu abahlatshwe amajekiseni womabili bagqoke amamaski emphakathini. Kodwa ithi iguqule ingqondo ngenxa yokukhwela kwababanjwa yilomkhuhlane, iningi labo kuyilabo abaloge bengakahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Igciwane leli ele-COVID sesikhathele bantu. Lathi sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana, mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson. So bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa i-mask angiyithandi, but yaseva impilo zabantu. Sibona abantu sebesithi kumele ugqoke i-mask indoor le-outdoor. Hayi, amagciwane lawa asebuyira. Asake sibone into enje in our lifetimes. So kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede. Igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo, but your life is better saved ma ule vaccine. Ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo, omunye umfana akadele 24 years ukhitshwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yibo ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe ivaccine igovernment population control njani bephonga ukugijima ngama conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice, ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerica, kumele uyehlatshwa. At least it gives you some sort of protection. Abantu abale vaccine they are surviving bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ingababamba, they are just more prepared for the Delta variant than ungela.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwezemidlalo, omela iZimbabwe kumdlalo wegolf kumincintiswano yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan, uScott Vincent uzancintisana namuhla. UZulu sekhangelele kuVincent kanye lakungoni Magusha, yena ogijima i-100 meters. Abanye abadlali beZimbabwe abathathu ababalisa ababhukutshayo uDonata Katai loPeter Wessler kanye loPeter Purcell Gilpin, yena obesenza imidlalo ye-rowing sebakha phansi kulimidlalo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uzakwamukela amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 awukuvikela iCOVID-19 evela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza wethula umbiko wakhe obalulekileyo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.